ye i-corruption ivunyiwe ukuthi ibikhona kodwa uthe engena nje embusweni ubaba uMnangagwa wahle waphawula iy'nhlelo zokuthi alwisane ne-corruption. I-corruption le ayiqalanga kuyi-iventi kuthiwa namhlanje kule langa le-corruption. I-corruption yaqala kancane kancane yakhumbula ngesikhathi sabomorris Nyagumbo bezekanje ilezeeosanda kusiya. Futhi-ke na abantu sebephakathi kwezidezo zomnotho impilo yabantu jikelele ibe nzima ibisifundisa abantu kwenza indlela zokweba lokusebenzela eceleni kwamemethekisa i-corruption. Ubaba uMnangagwa wabuya wathi yikho okumele sibe nayo. Sivumile ukuthi i-corruption ikhona kodwa siyavuma njalo ukuthi abantu sebethe sabukeza lokwenza i-corruption ngoba bekwazi ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzimisele ukulisa i-corruption. Ngitho lanabo kwakuthiwa basebenza bengaphansi kwebandla lezanupf, liyababona bengena emthethwandaba lapha otafuma labanye. Kutshengisa ukuthi kulesidingo sokuthi abantu bananzelele ukuthi i-corruption iyalwiswa kodwa ayisoze iphele khonapho khonapho. Ngakho-ke umbono wami ngowokuthi inkulumo kameli wami Ngubane Butswana itshekile ngoba kananzeleli ukuthi ilizwe lakhe lokhu lizondele ukuthi iZimbabwe idala ubungane lamanye amazwe okungabe kuthiwa ngala budlelwano obungako ne-America.
Kodwa uyakulandula yini ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo ngoba siyake sibone abantu bebotshwa masayana nje abanye behlukuluzwa kakubi ngamapholisa lamasosha?
IZimbabwe yenza izinto eziphathelane kumbe ezimunyethwe isisekelo sombuso njalo lokusebenza lomthetho welizwe leZimbabwe. Akulanto okuthiwa ikwephulwa kwamalungelo oluntu ekhona lapha. Akambe abantu laba ababhala indaba zabo, abantu laba abaqamba amanga bezithi kade betshontshiwe baqeda khonapho sebenikwa ama-scholarship, abantu laba abaqamba amanga bezithi bangabafundisi bangephasta besenzela ukuthi bethe bethola ama-scholarship, licabanga ukuthi abantu abamnyama yizula yini ukuthi asiboni ukuthi kulesihlandle sileboya? Asingaphandulwa ngabantu ngenxa yokuthi singabayanga.